Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 kuLwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Bakhona ukubana bevumelana ukuthumela amabutho njengalokho esasikubona kusenzwa e-DRC ukuthi elondoloza ukuthula.
Uqhutshwa imihlangano embalwa eHarare ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC Extraordinary Meeting.
Umuntu ngakuthi khona umbuso lo wesibili okhokhelwa ngubaba Mnangagwa uyafana kumbe u-Western lokho kwakuyikho khona ngesikhathi sikaMgabe. Kutsho ukuthi nangumuntu oyabe engafuni nje ukuvula amehlo akhe.
So kufike iminyaka yesikhombisa umoya uRobert Mgabe egenqulwe embusweni libutho, njalo abantu abaningi bekhala ngokuthi umongameli Mnangagwa ubusa ngochuku okwedlula uMgabe. Abazali labakunhlanganiso ezibona ngokuvikelwa kwamalungelo abantwana bathi ingane eziningi zithwele nzima elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Kuqhutshwa imihlangano embalwa eHarare ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu owe-SADC Extraordinary Meeting. Wozangenwa inkokheli yamazwe akumhlobulo wezansi yezwekazi le-Afrika. Kukhangelelwe ukuba inkokhelile izahlolisisa impi yekwele DRC ukuxokozela eMozambique lokhetho olusanda ukuqhutshwa kwele Botswana lamanye amazwe. Kubika uGibbs Dube.
Namhla kuqhutshwe umhlangano weziphathamandla zabohulumende ezibona ngezomvikela ezikuhlangothi lwe-Ministerial Committee of the Organ on Politics, Defense and Security Cooperation obukhokhelwa ngumnumzana Hussein Ali Mwinyi wawale Tanzania. Umbiko owethulwe yinhlanganiso le uveza ukuba kukhangelwe ukuthi kuzakwenziwa omunye njalo umhlangano kusasa uzakhokhelwa ngumongameli Semia Soluhu wakwele Tanzania, okumgcini sihlalo ohlangothi lwe-SADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation. Inkokheli ye-SADC izangena umhlangano omkhulu ngolwesithathu okuzahlaziwa khona isimo sezomvikela kwele Democratic Republic of Congo, Mozambique lakwamanye amazwe. Ngasenelisanga ukuxhumana leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuze zikhulume ngodaba lolu ngoba kubikwa ukuba besisemhlanganweni etshiyeneyo iye-SADC. Sixhumane lomnumzana Kudamsaka webandla elibusayo othi kuningi okuzakhulunywa emhlanganweni ozayo ukugoqela ukuxokozela kwele Mozambique okulabaphikisayo abathi kamemukeli impumelo yokhetho lukamongameli okunqobe umnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo.
I-SADC summit eyabuya njengoba sikwazi njengenjayelo ukubana kwele-SADC member state kungaba nenhlupho ezenzakalayo. Bayahlala phansi abakhokheli bekhulumisane ukubana kungahamba njani kulelo lizwe nxa kuyikuthi balendlela zokubana kube lokuthula ikakhulu sikhangelane lale Mozambique. Bakhona ukuthi bethathe lawo manyathelo okubana kube lokuthula kwelese-Mozambique. Bakhona ukubana bevumelane ukuthumela amabutho njengalokho esasikubona kusenzwa e-DRC ukuthi elondoloza ukuthula evela kuma-member states awe-SADC. So ngumhlangano oqhakathekileyo lowo, ngumhlangano oyatshewa njalo chairman owe-SADC oba ngumongameli weZimbabwe ubaba Mnangagwa. So kuqhakathekile kakhulu lokho.
Kodwa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi awukhanyi ukuba i-SADC izakwethulani emhlanganweni ozayo.
Umnangagwa ngumuntu owalela esikhundleni, so ke nxa kusiyalungiswa izinto zokhetho olungahambanga kahle yena vele futhi esalela esikhundleni engene ngendlela engaqondanga, akukho azakulungisa ngoba lalaba afuna ukuthi ayilungisa labo bayamazi izigwenxa zakhe bayazazi. Uzathi nxa ebakhuza edayilina ayenze lokho kwenkalo uthi nxa esithi bantwana hambanini kahle kuhambe njengonina uhambe lukeke. So labo bazohamba lugege angeke enelise ukuyilungisa indaba enjengale ngabe kudingwe omunye umuntu ukuthi akahlale lapha ukuze indaba leyo ilungiseke.
Umnumzana Fortune umlalazi olandela zombusazwe ezimele uthi kumele iSADC ibambe ziqine ngodaba lweMozambique.
Sikhangelele ukubana sibone ukuthi ngempela iSADC inhlanganiso enelisa ukusolva ama problems awamazwe or engathi ngama member states ngoba siyazi ubana kulohlupho olukhulu eMozambique abantu bayalwa ba rejecta impumelelo yokhetho. Isummit le ingenelisa ukuresolva lolu hlupho lwaseMozambique iyabe isibonise ukubana any problem engavela ngemva kweMozambique izenelisa ukubana isolveke layo. So sikhangelele kakhulu ukuthi iSADC for the first time igibe lamazinyo idile ngama-issues.
Kulabanye abantu abathi ibandla leZANU-PF lingenele kakhulu kukhetho lweMozambique kwele South Africa lakwele Botswana okunqobe ibandla eliphikisayo. Musaka uthi langamanga aluhlaza tshoko. Akwaziwa ukuba kuze kwethulwane emhlanganweni weSADC Extraordinary Summit mayelana lokhetho lweMozambique okulamapolisa asebulele abaphikisayo abedlula amajuma amane 42 abatshengisela emigoqweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington ngingugibs Dube.
Sokufike iminyaka eyisikhombisa umoya uRobert Mugabe genqulwe embusweni libutho njalo abantu abaningi bekhala ngokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ubusa ngochuku ukwedlula uMugabe. Umongameli uMugabe wayegenqula libutho kulinyanga ngomnyaka ka-2017. Ngosuku lwanamuhla ngalowo mnyaka abantu babegcwele ezitaladeni zeHarare lakwamanye amadolobho besekela ibutho lona elalisithi uMugabe kasabu sikuhle kanti njalo wayese gonjolozelwe izigebengu. Ukususwa kwakhe kwakhokhelela ekungeneni kuka Mnangagwa embusweni yena owathembisa abantu umbuso okhululekileyo. Kodwa ilunga le-CCC umnumzana Sweden Chirowodza uthi umongameli Mnangagwa ubusa ngochuku.
iZANU-PF isebenzisa amabutho elizwe ungananzelela uMnangagwa wehlulwa nguMugabe kwezepolitics. Lokhu kwabangela ukuthi uMnangagwa ayotheza amabutho elizwe. Lokhu akulunganga lokho. Nxa singathatha thina ukuthi isecurity yelizwe isebenzi isecurity yelizwe ayikhona ukuthi ingenele kwezomzabalazo lezi, ilizwe lethu lingaba ngcono. Nxa kuyikuthi amabutho asebenza nsitha ayangenela, kuyabe kungenele phela bevikela udlame. Odizananzela ukuthi amabutho awelizwe yiwo aphambili kwezodlame. Umzekeliso, 1 August 2018 lapho kwadutshulwa khona abantu esigodlweni seHarare, umbhuqazwe, 2008 ukhetho olwaliwa yi-Afrika yonke, into ezinjana ngakhayela ukhetho oludlulileyo kufe abantu abaningi, amabutho lamapholisa akhona kodwa akuzange kubotshwe muntu. So into eludubo lapha ezweni singathi thina ngesikhiwa yi-abuse of state apparatus, abuse of security forces.
Abanengi bathi yebo ukungenela kwamabutho kwezombusazwe akulunganga. Kodwa babuye basole njalo amabandla aphikisayo besithi yiwo adala ukuthi iZANU-PF iqhubeke isembusweni. Nanku achona edabukana phakathi kusiba lokulwisana njengalokho esikubone kubandla le-MDC laku-CCC.
Kwaba liphutha ukuthi iMDC isungula abantu abananzelelanga ukuthi uMnangagwa wayeselenkokheli ezithile khona phana kuMDC ezazikhwabitha ukukhokhela kwakhe uMnangagwa. Engusola ukuthi iqembu lela cost elikhokhelwa nguye uMnangagwa laligiya ngodlame kusukela kudala. Iqembu lela cost yilo elaziwa ngokubhidliza imihlelo zikaZulu. Mana ngeniniki umzekeliso. uMnangagwa nguye owayekhokhela umbutho osebenza nsitha ngesikhathi sombhuqazo. Nguye njalo owayebopha amalunga ezaphu. Ngikhuluma abantu abanjengobaba uMark Nzira Masanga, oSydney Malunga, oCZ Moyo, oRichard Ndlovu, oDoubt Mabusa, oCharles Sigangaja, oMrs Zodwa Sibanda, lobaba uFletcher Dulin. Zazinkokheli zezaphu lezo.
Lo mnumzana Sweden Chirowodza webandla le-CCC obexoxa ecingweni lontu ngameli Nkomo we Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu-PF njalo omela isigaba sephelandaba chabalala edale lephalamente.
Ibutho lona labo uyasiqedisa umsebenzi wavele usungulwe libadla lakhe lozulu ongenjingejikelele yisisikhathi engabona ngokumuntu ebambene elesimiso esinye esokususa ubaba uMgabe. Umuntu ozakuthi kona umbuso lo wesibili okhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyafana kumbe uWestland lokho kwakuyiko khona ngesikhathi sikaMgabe. Kusho ukuthi ngumuntu oyabe engafuni nje ukuvula amehlo akhe abone izenzakalo ezenziwayo eziqintini zonke nje ezelakithi eZimbabwe lapha ezibuye ngombuso lo okhokhelwa ngubaba uMnangagwa. Kuningi okwenzakalayo obekungenzakali ngesikhathi kababa uMgabe bekumile nje kustagnant kungela any developmental issue yadisenzakale. Kodwa khangela ngokungena kuphela kukababa uMnangagwa lohulumende wakhe sibonile amadamu amaningi asakhiwe, imigwaqo iyalungiswa. Even ukhangele le gwayisha ngani project eyathatha from 1912 lokhu sehluleka ukubana isungulwe ngamakhiwa khonale kwabuya even isikhathi sikababa uMgabe. Kodwa yena ngokuthatha kuphela khonaphana ngo-2018 idamu lelanga seli-over 70% completion.
Abantu bakhala ngokusilela kwamandla kagetsi, abanye bathi amalungelo ayephulwa ngendlela ehlasimulisa umzimba. Bakhala ngoJameson Timba labanye bakhe asebelenyanga ezedlula ezine belokhe bevalelwe esitokisini ngecala okungasilo cala lokubulala babuJuma, okulicala nje lokuthi kuthiwa bahlangana bengamelanga bahlangane. Lokho akuvezi yini ukuthi hayi amalungelo ngempela engaba esephulo?
Indaba ikagezi ibuhlungu kakhulu lapha kwelakithi, kodwa into omele sinanzelele idalwa umkhathi, umumo womkhathi esibekiwo lo esithi Cyclone El Nino. Usithi nxa ukhangela udaba lwabo James Timba lokwana antabona akungeni ndawo kithi.
Lo mnumzana Joseph Chuma webandla lezanu-PF njalo omela iphelandaba chabalala iphalamende obekhuluma lo ntumkameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Abazali abakunhlanganiso ezibona ngokuvikelwa kwamalungelo abantwana eZimbabwe bathi abantwana abaningi bathwele nzima elizweni ngenxa yezizathu ezigoqela ukusilela kwemali yezifundo, izikolo ezingelangwalo lomango omude ukuya kulezo zikolo. Bathi abantwana abangamantombazana bakusimo esibi kakhulu ngoba abanye babo bazithwala besesebancane kakhulu emaphandleni. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
Ukukhathazeka lokhu kuvezwe kuthange emkhosini omkhulu wokunanza usuku lwabantwana olweWorld Children's Day oqhutshelwe eVictoria Falls, lapho bekulabakhokheli bamazwe akuzwekazi le-Afrika agoqela umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe weBotswana umongameli Duma Boko. Bekulabantwana abafika phose inkulungwane eziyisikhombisa abananze usuku lolu edolobheni leli abavela eZimbabwe, Malawi, Uganda, Botswana, Zambia lamanye amazwe. Izikhulumi meli ezehlukeneyo ezigoqela ezikunhlanganiswe United Nations Children's Fund zikhuthaze ukuba izwekazi leli kufuze lihloniphe izimiso zomthetho ovikela abantwana. Ngesikhathi kuqhubeka umhlangano lo sixhumane lomnumzana Mishek Ngulube owenhlanganiswe yeUmhambi Children's Fountain of Hope osabele ngokwephulwa kwezimiso lezi kwezemfundo esithi abaningi kabasunguli imfundo ngeminyaka efaneleyo.
Igap naleyo yenza ukuthi abantwana bekhaya vele bona bekhule be-disadvantaged ngoba abayenelisi ukuthola izinto ezitholakala ngabantwana basesikhiweni. Ungaze uhambe lesikolo sakhona, amabhuku akhona akula, amabhuku okufundela, ama-material, amabhuku okubhalela akula, amabhuku okubhalela. Abantwana bayabeqhubana besesikolo, abanye bagcina vele bengabantwana abangahambiyo ezikolo ngoba isikolo sikhatshana. Umntwana umzali efisa ukuthi umntwana ehambe esikolo usukumele umama ephekelezele umntwana esikolo i-distance njenge-7 kilometers to 10 kilometers.
Phezu kwalokhu uthi ngenxa yendlala le ekhona elizweni abantwana sebephazamisekile kakhulu.
Kathesi siku dry season abantu bekhaya abala lokudla affected mostly ngabantwana because abakwanisi ukuthi beqiniselelanga lonke ngadlanga.
Amazwi kaNgulube asekelwa ngumholi wesigaba seWange uDokotela Fungayi Musinami othi esibhedlela sekwande abantwana lasebeluphele abelatshwa umkhuhlane wekwashiyokha. Unkosikazi Rosemary Mleya wesigabeni selukhosi laye obekulumthimba uthi indlala, ukuswelakala kwamakilinika kanye lobude bomango wokufika ezikolo kuyafiphaza amalungelo abantwana.
Izibhedlela zikhatshana, izikolo zikhatshana, abantwana indlala bayalamba. So kuyaba affecta umango ngapha umntwana ethunjini akulala ukuthi usuke engadlanga.
Sixoxe njalo lesakhamuzi sefilabhusi umnumzana Roland Sibanda othi bathwele nzima labantwana abangamankazana.
Inhlupho ezihlangana kakhulu labantwana bethu abangamankazana especially abancane ukuzithwala bese sebancane.
U-Alderman Roy Dube we-Victoria Falls uthi zidakamizwa kanye lokungahlonitshwa kwemithetho yenqanda ezemsebenzi ngokunye njalo okuhluphayo.
Kulabantwana abancane abasezikolo abaswela ukufundiswa.
Abanye njalo bathi abantwana sebesetshenziswa ukuba ngonondindwa emadolobheni afana leWange leVictoria Falls okubafaka engozini yokuthola imikhuhlane efana legcikwane leHIV. Ugatsha lwezemfundo ngoNhlangula lubikelwe inkundla yePhalamende ukuba abafundi abedlula inkulungwane ezine 4557 bakhulelwa kumnyaka ophelileyo. Kunani leli abafika phose inkulungwane ezine 3942 bengabe emaphandleni. Evula ngokusemthethweni lomcimbi weWorld Children's Day, uMongameli Mnangagwa uthe kungumthalo wenkokheli zezwekazi leli ukuba izikhalazo lezi zihluzisiswe, abantwana bethole imfundo lokudla okwaneleyo lezinye indingeko. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Joe Biden walekele eMelika usemhlanganweni weGroup of 20 kwele Brazil ovulwe ngokusemthethweni lamuhla nguMongameli Luiz Inácio Lula da Silva eRio de Janeiro. Umhlangano lo uqhutshwa ngesikhathi kulungiselelwa umbuso kamnumzana Donald Trump olakho ukuphikisana lokwenziwa ngamanye amazwe okumayelana lokukhudumala komkhathi ezokuthengiselana lezomvikela. Umnumzana Trump wathi sesesikhundleni waguqula okuningi okwakungahambelani lamanye amazwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba owayekuhlangothi lukahulumende olubona ngezemvele kule mali unkosikazi ayitambo ukhala ngokuthi bahlanyela izihlahla eziningi ezingaka eziganyulwa ngabadinga inkuni. Uthi sebakhathele ngabagamula izihlahla lezi elizweni okusetshenziswa khona inkuni eziningi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelane leMelika. Osekhethwe ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ulungiselela ukuya esigodlweni seWhite House ngenyanga kaZibandlela, ngasikhathi sinye osiba lukhulu bebandla leDemocratic Party bezimisele ukuvikela inhlelo zabo. Intatheli zindaba yeVOA uMatt Deep usethulela lolu daba eCalifornia lapho osiba lukhulu waleyo ndawo aseqoqa umhlangano wesiphangiphangi. Lilutolikelwa yimi usithandekile mhlanga weStudio 7. Umnumzana Trump ulungiselela ukuthatha intambo zombuso. Ibandla lakhe leRepublican Party kuyilo elila abantu abaningi enkundleni zombili zeCongress. Osiba lukhulu bebandla leDemocratic Party bafuna ukuthi inhlelo zakhe zingabathinti kakhulu. Usiba lukhulu weNew York unkosikazi Kathy Hochul lowe-Illinois umnumzana J.B. Priska baphange bakhuluma ngalolu daba.
If you try to harm New Yorkers or roll back their rights, I will fight you every step.
Ungazama ukulimaza abantu beNew York kumbe ubhindize amalungelo abo, ngiza kulwisa kuze kube sekugcineni.
Usiba lukhulu weNew York unkosikazi Kathy Hochul lowe-Illinois umnumzana J.P. Priska baphange bakhuluma ngalolu daba.
You come for my people, you come through me.
Nxa ufuna ukuzokwethusela abantu bami, ube kwazi ukuthi kufanele udlule kimi. Siyakhuthaza njalo sesikhuthazile ukuthi kube lomhlangano wesiphangiphangi esabelweni sethu ngenjongo yokuhlolisisa imithetho yethu eligugu kithi. Njalo engicabanga ukuthi ngeyabantu abanengi ekhwabithwa ngabantu beMelika.
Lo ngusibalukhulu weCalifornia umnumzana Gavin Newsom othi kufanele kube lomhlangano obizwa ngokuthi abangenayo kuhulumende omutsha asebethusele inhlala kahle yabantu kuzo zonke indawo. Ukulandela ukunqoba kwakhe, umnumzana Trump wethula umbiko enkundleni yakhe yebulenjini yeTruth Social esithi umnumzana Newsom uzama ukubulala isabelo sethu esihle eCalifornia. Ngamazwi akhe umnumzana Trump,
State of California is a mess.
Kule ngxaba ngxoza esabelweni seCalifornia.
Umnumzana Trump uvame ukuthi inhlelo zesabelo ezentuthuko yizo ezilomthelela ekudaleni amacala ukwandisa abantu abangelandawo zokuhlala lokungena lokuphuma elizweni ngokungekho emthethweni. Umnumzana Trump esasengumongameli, iCalifornia yamangalela uhulumende okwedlula ikhulu yenelisa ukuvikela inhlelo zayo zokungena lokuphuma elizweni, ukukhipha intuthu kwezimoto zingcolisa umkhathi lokufinyelela inhlelo zempilakahle. Ekhuluma ngeviki edluleyo eduzane lebholoho lesabelo seSan Francisco elazakala ngokuthi yiGolden Gate Bridge, igqwetha likahulumende umnumzana Rob Bonta wathi iqula lakhe lilungiselela ukuphanyeka udaba lwalo emthethwandaba lapho umnumzana Trump esungula umbuso wakhe.
Mr. Trump repeatedly overstepped his authority between 2016 and
umnumzana Trump wedlulisa amalawulo ekusebenziseni amandla akhe phakathi komnyaka ka-2026 loka-2020. Akula sizathu sokuthi sicabange ukuba kasoze akwenze futhi. Simhlolisisile, samisa njalo samfuqela emuva ebhokisini lakhe lapho ezama ukuphuma kulo.
Ekhankasa eLos Angeles ngenyanga kaMpandula, umnumzana Trump wasola abakhokheli beCalifornia ngendlela abaphethe ngayo umnotho waleyo ndawo. iCalifornia isisebenzise amadola ayizigidi ezingamachumi amane lanye, 41 million, ivikela imithetho lenhlelo lapho umnumzana Trump engumongameli, kutsho inhlanganiso ezimeleyo eyeCall Matters. Nxa abameli bezigaba behlangana ngenyanga kaMpandula, abakhokheli bebandla leDemocratic Party bathi bazavotela ukuthi bethole imali yesiphangiphangi eyokuvimba uhulumende kamnumzana Trump ukuxotsha abaselizweni ngokungekho emthethweni, ukunciphisa ilungelo lokuzikhethela ekubeletheni lelungelo loluntu. Njalo bebuyisele imithetho elawula ukuphathwa kwezemvelo kulindawo elabantu abaningi kakhulu eMelika.
The Voice of America.
Kwezempila kahle lamhla sixoxa ngomkhuhlane wokulahlekelwa umkhumbulo oyidementia. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcwele.
Ingcweti kwezempilakahle zithi umuntu ohlaselwa ngumkhuhlane wokulahlekelwa umkhumbulo uyabe esehlala elindiwe, esegeziswa njalo esencediswa ukuya esambuzini. Emhlabeni jikelele kulabantu abedlula amachumi amahlanu lanhlanu ezigidi abahlaselwa ngumkhuhlane wedementia, njalo ngomnyaka inengi labantu elifika ichumi lezigidi bayahlaselwa ngumkhuhlane lo. Abezempila kahle bathi umkhuhlane wedementia kulapho umuntu alahlekelwa khona umkhumbulo, njalo uvame ukuhlasela asebebadala futhi awukhethi bulili. Udokotela Solwayo Ngwenya oyisikhwica mfundo uthi lumkhuhlane wawungekho ekadeni, njalo abantu sebebalekela ukudla kwesintu. Uthi ikhona imikhuhlane ebangela idementia enjengowechukela le-BP, njalo ukunatha kakhulu utshwala ngenye imbangela.
Umuntu ozabe sekumele ukuthi izihlobo zakhe zimkhangele kakhulu, ngoba eyabe sokuhlala lapha khona eyadini kukhiwe, nxa kungakhiwanga uyahamba hambe nyamalale kumbe hambe edingwa edotshwa endaweni ezithile, ngoba uyabe engasakwazi ukuthi ilanga lamhla ngolwesingaki, njalo ngingaphi, njalo ngiyangaphi, ngikhuluma lubani. ikonsithi ngomkhuhlane omubi kakhulu. Lezi hlobo zakhe sokumele zimncedise ukudla, zimncedise ukuya e-toilet, zimncedise ukugeza, hayi ngomkhuhlane omubi lo.
Usikhwica mfundo Ngwenya ukhuthaza abantu ukuthi behambise omunye esibhedlela bengambona eseqala ukulibala akwaziyo.
Umuntu uyatsese amalanga akhe empilo emhlabeni abesemabi kakhulu.
Abezempila kahle bathi kungakhela amaprotein engqondweni kuyadala idementia. Bathi lanxa umkhuhlane lo ungelapheki ngokupheleleyo kulemithi ethundubeza ukumemetheka kwawo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alphonse Sibanda uthi emulini ukhona owake wahlaselwa idementia.
Ukhulu wami wahlaselwa idementia okwesikhathi eside kodwa wagcina ejonini.
Unkosazana noMathemba Mpofu laye ohlala kobulawayo uthi umamazala wakhe uselokulahlekelwa ngumkhumbulo.
Ngaphandle kokuba le-BP kuhlangene le-diabetes, umamazala wami uselokulibala izinto eziningi. Loba ekwazi kodwa uyalibala ngesinye isikhathi, engabeka ulutho uyalibala ukuba ulubeke ngaphi. Futhi vele kafuna umsindo.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba ebona ngezempilakahle, iWorld Health Organization ithi emhlabeni jikelele abantu abedlula amachumi amahlanu lanhlanu ezigidi 55 million banomkhuhlane wedementia njalo kuminyaka engamachumi amabili elandelayo nani leli lilakho ukukhuphuka. Ngomnyaka ka-2030 kukhangelelwe ukuthi abantu abaphose bafike izigidi ezingamachumi ayisifica minwe mibili 78 million kuthi ngomnyaka ka-2050 kukhangelelwe ukuba labantu abedlula ikhulu lamachumi amane 139 million abangahlaselwa idementia abangamachumi ayisithupha ekhulwini balaba bantu basemazweni alomnotho ophansi. Ngomnyaka kubikwa kusiba labantu abalichumi lesigidi 10 million abahlaselwa umkhuhlane wedementia. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Cyril Ramaphosa uthi kumele kuhlengwe bonke abantu asebehlale isikhathi eside emgodini bengela kudla lamanzi okubanjwe ngamapholisa afuna ukuthi bekhitshwe indlala emgodini lo eSfontein esabelweni seNorthwest kwele South Africa. Ukuze sihlaze udaba lolu sixoxele umnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Thina kasikezwa ukuthi bakhona abangakithi khona phana besizama ukuthi sibuzisise kodwa sikezwa lutho. Kodwa ke thina esikuchoyo ukuthi uhulumeni kumele ayenze konke okusemandleni ukuthi abantu baphume emgodini. Njalo sibonile inkantolo isithi akumelanga kuvalwe ukuthi abantu banikwe ukudla kumbe banikwe amanzi abaphansi emgodini. Yebo siyakwazi ukuthi bangene emgodini ongekho emthethweni, kodwa ke njengoba sebephansi emgodini songani kunzima ukuthi baphume. As okumele kwenziwe ukuthi kumele uzanywe kusemandleni onke ukuthi baphume bephila.
Ye singathi lathuma abantu khona ngale ukuthi bayebona ukuthi kuhamba njani kumbe ngikhona lezathuma abantu.
Siyazama ukuphenyisisa ukuthi bakhona yithi abakithi asikaze sithume umuntu ayekhona, kodwa sesizamkhulumisana labantu abaningi sizama ukuzidunga singabe zikhona yini izihlobo ezicabangela ukuthi kulabantu abavalele emgodini kasikezwa. Sithemba ukuthi nxa bekhona bazasazisa ukuthi balezihlobo ezivaleke emgodini.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho isixoxa ngokubhidlizwa kwezinye izindlu eHarare isikhathi ikhansili le isithi kazikhiwanga ngokusemthethweni. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.